Soku isika disendaba ku VOA Ndebele. Ivuka njani mntwazi omuhle siyalamukela kumsakazi weStudio 7 lamhlanje ngolwesibili mhla ka 27 Ncwabakazi 2018 igama lami ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje kuthunjwa isotsha ebelikhangelelwe ukuthi lizanika ubufakazi ekhomishini ecwayisisa ukubulawa kwabantu ngoNcwabakazi lonyaka eHarare. Inyanga elodumo ithi akusilo siko lomaNdebele ukuthi kujiswe abantu abafileyo njengalokho okukhulunywa ngamanye amakansela akobulawayo.
Ukushiswa kakukho emasikweni ethu abantu, ikakhulu ngathi iZimbabwe asikaze sizwe ukuthi umuntu uyashiswa lusiko lwangaphandle.
Abantu bakhuthazwa ukuthi bakhonze uNkulunkulu ukwenzela ukulungisa konke okuhlupha elizwe leZimbabwe.
Kuningi okumele kucaciswe yileyi iZimbabwe back to God.
Abantu bethula abakufisayo kuWhatsApp. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulomsakazo. Inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights isihambise emthethwandaba udaba lokuthunjwa kuka-retired Lieutenant Colonel Elliot Biggy othunjwe ngabantu ngesonto eHarare akade behlomile. UBiggy ubekhangelelwe izolo ukuthi ubezakhuluma kukhomishin ekhokhelwa ngumnumzana Haleme Mohlante ehlolisisa ukwenzakala ngoNcwabakazi lonyaka kuze kubulawe abantu abayisithupha libutho leZimbabwe. Inhlanganiso le ibika ukuthi umkaBiggy uNkosikazi Sibongile Sarukato Piki uthi uPiki wathunjwa njengalokho kwenzakala kumnumzana Itai Dzamara wenhlanganiso ye-Occupy Africa Unity Square owayefuna ukuthi uMongameli Robert Mugabe achiye umsebenzi. UDzamara wathunjwa ngomnyaka ka-2015. UNkosikazi Sarukato Piki uthi abantu abathumba umkakhe babevale emehlweni ngamalembu njalo omunye wabo wadubula phansi wasefaka umbhobho wakhe embanjeni zikaPiki esithi kwenzelani ukusekela umnumzana Nelson Chamisa webandla le-Movement for Democratic Change. Kasenelisanga ukuxoxa legqwetha elimele uNkosikazi Sibongile Sarukato Piki, amapholisa kanye lomnumzana John Masuku wekhomishini ekhokhelwa ngumnumzana Motlante. UNkosikazi Sarukato Piki ufisa ukuthi kufakwe imibiko emaphephandaba lakumabonakude welizwe leZimbabwe kudingwe uPiki. Ufisa njalo ukuthi kusetshenziswe imitshina yakulezinsuku yokudingisisa lapho ahanjiswe khona ngokulonda umakhalekhukhwini wakhe. Kulamakansela edolobheni lakobulawayo athi isinciphile indawo yokungcwaba abantu, ngakho kumele abantwana abaleminyaka elitshumi lasithupha kusiya phansi bachiswe njengalokho okwenziwa ngezinye izizwe ezinjengama-India. Iphephandaba le-Chronicle libika ukuthi amanye amakansela la athi nxa kusethula lokhu kumele kungcwatshwe izihlobo ezimbalwa egodini elilodwa ukwenzela ukuthi kungavalwa amangcwaba akhona edolobheni leli. Ke sizwe umnumzana David Mkhabenyana Ndlovu eNgwenya exoxa ngodaba lolu khonapha kuStudio 7.
Ukushiswa kakukho emasikweni ethu abantu, ikakhulu ngathi iZimbabwe asikaze sizwe ukuthi umuntu uyashiswa lusiko lwangaphandle, ngoba thina silosiko lwethu ukuthi umuntu engabhubha kulesikhathi okufanele ukuthi abuyiswe khona. Pho nxa usumphekile wamosa njengengqwaqwa uzambuyisa umthini?
Ye, lapha bakhuluma-ke ngabantwana abaleminyaka engu-16 kusiya phansi, bathi hayi nxa sokudlule khonapho umuntu sengangcwatshwa ngendlela angcwatshwa ngayo ngoba amangcwaba asatholakali phela kobulawayo.
Hayi, uma ukhona ubulawayo into embi yokuthi uligabha ugonjezelwe yimguza council. Bengakudiliza lokho uma ukhona ngeke ngikhethele umntanami ngithi ngoba kule 10 years ngithi kashiswe. Hayi, ayisikho lokho. Kabadilize imguza rural council esikwaziyo ukuthi idorobho umansipala kathathe i-40 case ephuma ngaphandle kwe-center yedorobho. Into okuthiwa imguza council idilizwe iphele umango ukhona ukungcwabana.
Yisingathi nxa sigangela-ke ukuthi nxa umuntu engatshiswa khonapho anti umlotha uyagcinwa, akungeke kwaba njalo?
Asikwazi esikweni lethu, asikwazi ukuthi umuntu uyagcinwa endlini efile engumlotha. Yikho konke lokho into engekho esikweni lethu, singahawukeli into zabezizwe.
Abanye sokumeta ingxeba ngcwathi bebabili ingcwabo elilodwa, lakho khonokho kuyasebenza yini?
Konke lokho akusebenza, akusikho esikweni lethu.
Umnumzana David Mkhabinyana Ngwenya yinyanga elodumo, sixoxe laye esemadobho esabelweni seMthweni South. Abantu beZimbabwe bakhuthazwa ukuthi bakhonze uNkulunkulu hathi amadlozi kanye lokuloya, ngoba lokhu kubisela muva ilizwe leZimbabwe. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Inkuthazo le yethulwe ngabokholo losiKristu abakumkhankaso wokulwisana lobubi obenzakala elizweni obizwa ngokuthi yi-Border to Border Repentance Campaign. Umpostoli Lukaya Borerwe wenkonzo ye-Harvest Breakthrough Ministries ukhokhela umkhankaso lo osanda kwethulwa kuZulu eChitungwiza. Kukhangelelwe ukuthi kuza kwenziwa okufanayo eBidebridge, Harare, Chirundu leVictoria Falls. Umpostori Bolerwe, isizalwane seZimbabwe, uthi inkokheli yamabandla ezombusazwe kanye labaphathi ntambo bakahulumende kumele baphatheke kumkhosi lo ozahlambulula ilizwe leZimbabwe elibhekane lokungathembeki, ukuthengiswa kwemizimba ngabanye abantu, ubuthakathi, ukungathembeki lokunye. Uthi kalisoze lilunge ilizwe leZimbabwe nxa abantu bengakhonzi uNkulunkulu.
Sonke sinezono, sonke sithethile izinto, even ngaphakathi kwemizi yethu abantu abathandani. Udevo ubhizi kwenza izinto zakhe, but ngoku sithi ke uThixo uthi izani.
Ukuze sizwe ngodaba lolu sixoxe labantu abaningi abagoqela uNkosazana Chasisile Ndlovu, umqondisi wenhlanganiso esebenzelana labasakhulayo eGwanda eye-Community Youth Development Trust.
Into engithinta kakhulu ukuthi laba bantu ngesikhathi sika-2016 bekhulekela utshintsho eZimbabwe, bekhulekela isimo esasesikhona, babekhuleka bengabantu abagqoke amasaka. Kanti uJehova uzwa njani umuntu esezitshintshe isimo? Mina ngendlela engizwisisa ngayo iBhayibheli, mina ngiyakhonza, ngikwazi ukuthi uJehova uNkulunkulu ole order, uNkulunkulu olalela abantu bakhe. Ngasoze athi efisa ukulalela umuntu wakhe ethandaza akufise ukuhlukumeza. Kuningi okumele kucaciswe yileyi iZimbabwe Back to God.
Kodwa bakhona abaluthakazelelayo abanjengo Ostalos Gift Siziba.
Indaba yabantu abafuna ukuhlangana bethandaza qhakatheke kakhulu thina njengabatsha kakhulu abebandla le-MDC.
Abasakhulayo bebandla leZANU-PF balile ukupha umbono wabo ngesikhathi lomsakazo uxhumana labo ukwenzela ukuzwa abakucabangayo ngomkhankaso lo ojonge ukumanyanisa abantu beZimbabwe. Umkhankaso lo oqale izolo uzaqitshwa mhlaka 21 ngoMpalakazi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Isikhulumeli samapolisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uthi sokulabantu abatshontsha imali egcinwa emakhadini amabhanga, abathatha konke okuphakathi kwamakhadi la bazisebenzisele imali. Lokhu kwethulwe liphephandaba leChronicle. Iphephandaba leHerald libika ukuthi usomlomo wedala lephalamende uMnumzana Jacob Mdenda uthi sokulungiswa imithetho ezavimba ukuthi amalunga edala lephalamende angahambelani lokwenzakala kuleyo ndawo anganikwa ama-allowances. Umkhokeli webandla le-MDC uMnumzana Nelson Chamisa ukhangelele ukuthi uzangena emigoqweni labalandeli bakhe ngolwesine bekhonona ngokuhlupheka kwabantu eZimbabwe kulandela ukukhuphuka kwentengo yempahla lokuselakala kweyinye. iNewZimbabwe.com ibika ukuthi uMnumzana Nelson Chamisa labalandeli bakhe sebezondiswe ngumsekeli wakhe uMnumzana Elias Mutsuri ohambe eState House wayabonana lomongameli Emmerson Mnangagwa elamalunga edale leSenate. Kubikwa ukuthi wenze lokhu engakhulumanga labanye bakhe kubandla leMDC.
Le yiStudio 7 lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Yeah, okwamanje zulukandaba sonke isikhathi senu phela ukuthi like likhulume, sifisa ukuthi lihlale likhuluma khonapha elifisa ukuthi sikuzwe. Nxa ufuna ukuthi la uzwakale khonapha ulakho ukuthi uthumele i-audio yakho oyithumela nge-WhatsApp, uyakwanisa nje ukuthi uyenelise ukuthi ufithizele isibhono lesiyana esokuthi record. Ube sikhuluma okufisayo, ube susithumezela. Nansi-ke inombolo yethu 012024650318. Ngizaphinda njalo 012024650318. Asikhethi lokuthi ukhulumeni, kodwa nxa ungadithisanga muntu yikho sikufunayo. Zwana nti abanye batheni namhlanje.
Salubonani, salubonani, ngubikanani Ndlovu okhulumayo. Bantu Zimbabwe sithwele nzima, sithwele nzima okunye okumalisayo. Into esingayifuniyo yibhondi. Uhulumende wezanu waletha ibhondi eletha izimdola ngebackdoor. Sicela ikhuphe futhi ngebackdoor. Siqaliseni ukuya phambili. Into ebulala iZimbabwe inye one zwi kakhuphe ibhondi. Uzabona into zilunga.
Abantu beZimbabwe siyiziphukuphuku. Savotela izanu. Kathesi sesilamba, akula mali.
Mina ngubaba uJuma lapha esigabeni saseLubothe. Ngithanda ukuthi ngibonge kakhulu iStudio 7 inhlelo zonke elisipha zona maqondana lokuphila langokudlala kwabantu. Ubunzima thina esilabo ngapha esigabeni sakithi ludubo bendlala, abantu bayalamba okwamagama, abantu bathwele nzima, izinto ezitholo zikhuphuke kakhulu okungawukuthi iningi labantu esigabeni sakithi lapha abasebenzi baphila nzima okuthi abaningi balala bengadlanga. Impupho iyadura ezitolo, abanye bathengisa amabhakede lapha, kodwa into engiyankona ikhuphuke kakhulu ngawuthi iningi labantu alenelisi. So abantu abaningi vele lapha baphila nzima ukuthi sinxusa nje uNkulunkulu bana uNkulunkulu angenele, nangokuthi khona nxa ngabanga lokungenela kulolu daba singashiywa izihlobo eziningi kakhulu ngenxa yendlala. Isigaba sakithi lesi lonyanga asitholanga isivuno esihle, abaningi vele abazange bethole lutho. Ungawuthi indlala inkulu kakhulu, akukhulumeki. Lo hulumende ngabe uyangenela ancedise. Abantu babehola mumbu ngamalanga ladlule, kodwa ngathi esakusela uhulumende ngalethela zimoto zokuthwala ubana ezokunceda kakhulu izalukazi zazikhulisa umumbu lezi above 6 years, kodwa ngathesi masebalama zibelama 3 to 4 months bengazitholi ukudla. So indlala inkulu kakhulu ngapha kwelakithi, asazi ukuthi kuyozala nkomuni, kodwa abo uhulumende uyangenela masinyane ukuze ancedise abantu bakithi ukuze bengajabalali ngendlala, ngoba ungaqhubeka kusenza kunje abantu bengalima nzima lo nyaka, njalo-ke bengabulawa indlala.
Ye, lakho ukuthi uthumeze wakho umlayezelo, phela siza kunika isikhathi sokuthi ukhulume khonapha ngoba yini abanikazi bohlelo. So-ke nxa ufunisa ukuthumeza, hamba kuwhatsapp ufithizele isibhono sendesana sithi record, ube suthumeza kuwhatsapp inombolo ithi 012024650318. 0318 kunjalo
nyene lisukuzenzela lokho abakwenelisayo ukuthenga lokuthengisa abanye njalo.
Sikusibona ke ezivela kwamanye amazwe, ilizwe lweMelika selivale isigodlo salo kule Democratic Republic of Congo kulandela imbiko eveza ukuthi amaqhacha abefuna ukuhlasela indawo leyo. Ilizwe leUkraine lithi sokumele kube lomthetho wezomvikela wesiphangiphangi kulelo lizwe kulandela ukuhlaselwa kwemkhumbi yalo libutho leRussia. Okwamanje-ke wothi-ke sixoxe lo mnumzana Percy Mcijo ukhonakale-ke kobulawayo akesizwe ukuthi utheni.
Baba Mcijo, akusitshele ngakhonokho elikwenzayo kulezi nsuku okwe-Streetwise Informal Traders Association. Sizokuthiwa lizama ukuthi kuthuthukiswe amabhizimusi abantu abathenga bethengisa impahla emgwaqweni, kuhamba njani?
Sikhangelele ukuthi njengoba i-indastry seyafa, labo abanyenelisa ukuzenzela lokho abakwenelisayo ukuthenga lokuthengisa, abanye njalo bayenza izinto engathi mina i-manufacturing bezenzela. Sikhangelele ukuthi abantu laba bayathuthukiswa njengoba i-industry ngekho, ngenxa yokuthi asiboni ukuthi iza kuba khona enye i-industry efana laleyana ebikhona izolo. So kumele ukuthi uhulumende asebenzise khonokho okukhona, ngoba okukhona yikho esibona ngani kungenza i-industry bekhona. Bathuthukise bona abantu abavele bezenzela imisebenzi yabo, kuzakwenza ukuthi i-industry ivuke. Ngoba abanye uzathola ukuthi bayathunga kodwa bathungela endaweni ezincinyane, abanye njalo bayenza ukusebenzisa amaplanka bese bekwenzela endaweni ezincinyane. Kuyikuthi nxa kungathathwa ama-shell companies or shell factories, abantu labana bathuthukiswe, mbona ngani kungenza ukuthi i-industry ivuke.
Lapha sikhuluma ngabantu abanenganganani Baba Mcijo?
Abadlula ama-5,000 abazenzelayo, abazidingelayo, abazivumbelayo, abazenzelayo bona imisebenzi ngenxa yokuthi imisebenzi ivele yona kayini. Ungakhangela amazwe anjengabo-China, i-China layo yake yafanana lathi. Bathuthuka besuswa kulokho umuntu ayezenzela khona, bakuthuthukisa, bakuphakamisa, khathesi isiyi-second economy of the world. India is doing the same thing. So ke thina Zimbabwe, we need ukuthi ngalathi sithatha that advantage yokuthi silabantu abakwanisa ukwenza abakwenelisayo. Sibasebenzisa abantu labana, sithuthukise lokho abakukwanisayo, kuzakwenza ukuthi imisebenzi ivuleke ne-industry yethu ibe khona.
Lapha sikhuluma ngabantu abenzani nxa singakhuluma ngemisebenzi yabo?
Silabantu abathungayo, silabantu abenza i-carpentry, sibe sesiba labantu abathenga bethengisa impahla, sibe njalo labantu abathengisa okunye okudliwayo, abantu nje abenza imicimbicimbi eminingi etshiyeneyo ebanika ukubana baziphilise. Yibo abantu esibakhangeleyo la.
Singathi umuntu munye ngamunye engabe edinga imali enganani?
Babe mhlawumbe befuna imali ezingaba ngama $200 kusiya phezulu, kusiya ngokuthi umuntu uvele yena wenzani ngaleso sikhathi.
Imali enjalo bayiswela?
Imali enjalo kabayifumani ngenxa yokuthi kwesinye isikhathi kuyadingakala into eziningi abangazenelisiyo ukubana bangaba lazo. Kwesinye isikhathi kuthiwa kufuneka i-collateral, iningi labantu abazenzelayo abanye abakabi lezindlu. So uzathola ukuthi umuntu lowana into okuthiwa i-collateral, isibambiso, uyabe engelaso esiyabe sifuna ibhenki. Khonokho kuyadala ukuthi abantu labana bagcine bengasenelisanga ukwenza lokho abafisa ukukwenza, njalo abangenelisa ukukwenza.
Uhulumende yena ugcina esithini ngakhonokho okhuluma ngakho?
Yena uthi uyaphathisa, kodwa into esiyinanzelelayo ukuthi ukhuluma nje ngomlomo, ngoba kule bhenki le kuthiwa ngiyabomama le, ngike ngafika khona ngikhangela ukuthi ngaba sebenza njani ngisenzela amalunga enhlanganiso yethu. Ngathola ukuthi abantu abana kuthiwa kumele bakhuphe i-$5 ukuthiwa ngeyokuvula ibhuku, njalo kumele umuntu lo abhadale izimali ezizamenelisa ukuthi nxa esefuna ukukweleda akwelede emalini ayifakileyo. Ngezinye indlela kunjalo, ngoba kuthiwa kaseza kwelede adlulise i-percentage ethile phezu kwemali leyo ayikhiphayo. So sibona ukuthi kukhanya akula kuphathisa okunganani khonapho. Njalo nxa sesikhangela kuthiwa uBulawayo idiklewe ukuthi i-special economic zone, sithi thina informal sector kayikhangelwe layo. ingabe yispecial economic zone ezabhene eza kwenza ukuthi abantu abayathola ukuthuthuka kube ngabantu abangaphandle kwelizwe, kodwa akube ngabantu bakhona apha koBulawayo abatholiswa amathuba, abavulelwa amathuba, abancediswe ngendlela zonke abangezi ngakwenza bathuthuke. Silabantu abanye abathungayo ngenxa yokuthi bathi bagangela ileather, silabantu abazithungela izicathulo. Abantu labana labo bangathuthukiswa ukwenzela ukuthi benelise ukuvula ama-factory okuthunga izicathulo, khona kuyana kuyenza ukuthi labo bafumane okungabasiza ku-special economic zone le ebekiweyo ngoBulawayo.
Yekusigaba esigangelwa khona okwenzakala kwele Melika lamhla sile ndoda edabuka eZimbabwe.
Ye mahlabezulu lingalivuka njani lamhlanje? Ngile jaha lapho elihlala kwele Melika lisecungeni kulamanje. Mfowethu kunjani?
Hayi, ngiyiphilile tuwe. Impilo injani ngapho?
Hayi, siphile kahle. Ngikhuluma lobani?
Ngumkhululi Ntabambi mina.
Ye Ntabambi uvela ngapha ekhaya?
Hayi, thina kithi kusecholocho, otherwise sihlala koBulawayo.
Echolocho komvundlana mbona ngani, he?
Ye, komvundlana.
Ye, lapha ke uhlala ngapha kule Melika?
Lapha ngihlala eIndiana.
Kunjani khona ngapha?
Hayi, America angiyazi ukuthi ngapha kuyaphileka.
Singathi nxa sukangele sibili impilo yakho khonapho wenzani?
Ngiloku yinkampanyana okuncane nje engiranayo. Ngisebenza ku-construction and siyangena nje senze konke, siyadizayina, siyakha, siyacebisa konke nje okungabe kudingakala.
Ye, nxa sithi uyakha sibili uliyakhani?
Commercial and okunye some industrial construction, izikolo, ama-factory, izitolo, izinto ezinjalo. Isikhathini esiningi umuntu uyabe ufuna ukwakha le mali ethi ndoda ngifuna ukwakha lokho, akuyenzi ngidizayinele lokho, omunye abe sedizayinile sefuna ukwakha. Kodwa efuna umuntu ozabe nanzelela, khangela izimali zakho ukuthi abantu laba bamathelayo abamqili. Kwesinye isikhathi omunye yabe se yabe vele sekuvele sekusakhiwa la ubusufika usufuna ukuyisikela ehwahweni lapho nxa ufikelwe ngamabhara kumbe ufikelwe i-construction yi-field evanzi, kuyangena from odaka boy kuze kuyengena omanjinela labantu bamakhompyutha. So kunengi okungenzakala khonapho. Ike siphila ngakho.
Kuyaphileka kodwa, ye, kodwa kuyaphileka yini kulapho?
Ye, hayi kuyaphileka sibili. Kuyaphileka sibili.
Singathi nxa usakha sibili uzwe sibili kukutshaya enhliziyweni, kungathi kukutshaya enhliziyweni, uzwe sibili ule gunya lokuthi wenze okunengi, kuyabe kutheni?
Uyazi ukuthi ukwakha nje ikakhulu, angithi uyazi ukuthi umuntu ocina esaziwa njengomuntu owakhileyo ngumuntu ohlale khomba ngomunwe. Laba bona abakhayo sibili abatshaya izitina lani, hayi vele kabathi ukuthi yibo abakhayo. Uma ngisithi ukwakha lapha, ngigcina sengibandakanisa ngoba level isakha. Kodwa uma ubizelwa i-project kuyabe kukuningi oyabe ungafika ukwenze wena ungakhi. Kwesinye isikhathi uyabe uphunga ukuba ngumuntu obambe isikhwama, kwesinye isikhathi uyabe uzokhangela ukuthi ukuba bakha kuhle, kwesinye isikhathi ukuthi umuntu lo obhadalayo imali, kwesinye isikhathi phela umuntu ofuna ukwakha uyabe engakwazi ukuthi kwakhiwa njani nokuthi kuyimalini. So kwesinye isikhathi uthole into ebekade i-$10 umuntu sebemshaje $50.
Daba lethuluma lapha-ke babantu abambi, isikhathi sesidliwe ngumangoyi. Siyabonga kakhulu ndabami.
Ye, lamhlanje kwezomculo siyaqhubeka phela sixoxa loDibi, ake sizwe ukuthi utheni.
Awuyithu kodwa yomnyama, awuyithu chiyampondo, awuyithu makilinsimbi ngomlenze.
Le ingoma Dube ikhuluma ngesigodi sangakithi lapho engiphuma khona, ithi yithi ugodlwayo omnyama. Ikhuluma ngemvelaphi yonke yangakithi kogodlwayo, ukuthi thina singogodla yomnyama sinje sayaqhamuka le kwaZulu siholwa ngudamu samakhuba kaMkhatshana silibutho lenkosi uMzilikazi iyatsho lezibongo zakogodlwayo zonke ukuthi singomathila insimbi ngomlenzi abanye beyithila ngemvutho ojiyampondo malala ndawonye ugodla yomnyama ahlaba ayithwala umathila insimbi ngomlenze abanye beyithila ngemvutho ujiyampondo umafuza afulele ugodlwayo kadamu samakhuba kaMkhatshana uphunyuka bemphethe entaba zinduna ujiyampondo umalala ndawonye wena kanduna kasikhathi kamaduna kamthikana kadamu samakhuba kaMkhatshana
abanye bethila ngemvutho ujiyampondo umalala ndawonye umafuza afulele ugodlwayo kadamu samakhuba kaMkhatshana uphunyuka bemphethe entaba zinduna wavunguzisa vunguzane thikana kadamu samakhuba kaMkhatshana wena nduna yakogodlwayo eyathatha udada wabenkosi nobhengula amlobola ngokuchawe abanye belobola ngezinkomo maduna kamthikana kadamu samakhuba kaMkhatshana wena nduna yakogodlwayo eyakhola ugodlwayo ngesikhathi sempi yehloko elibomvu angazi ukuthi lalisikile yaphakazana ibhunu
okwangenza kakhulu mina ngacula umculo wesintu ukuthi ngiyathanda ubuzwe bami futhi kangifuni ukuthi isizwe sakithi silahlekelwe yibuzwe baso umuntu ngumuntu ngamasiko akhe lokuthi umuntu azazi imvelaphi yakhe
Senzile ukukhala kwenu bantu bakithi nikhala ngentuthuko Senzile ukukhala kwenu bantu
Uma senivota nivota kanjani Uma senivota ninaqiniso Uma senivota nivota kanjani Uma senivota nivotela masela
Nikala ngezipedlela Senzile ukukhala kwenu bantu bakithi Nikala ngentuthuko
Le ingoma umsakazi omkhulu ikhuluma ngokuthi ngilizwile abantu bakithi liyakhala likhala ngentuthuko likhala ngemigwaqo likhala ngezipedlela ngayo yonke into Kodwa uma senivota abantu bakithi ngoba yini enivotayo nivota kanjani ngibuza noZulu ngibuza uZulu ngikhuluma noZulu
Kodwa uma senivota nina qiniso uma
ngiyambuza uZulu ukuthi yena maka ukuthi evota yena uvota kanjani ngoba nxa sevota ngoba abanalo iqiniso mase besiya ekuvoteni lo mculo kaMasikandi into yakuqala lulimi lwethu ulondoloza ulimi lwethu kanye lamasiko akithi okunye engingakutsho ukuthi khona siyafisa ukuthi nathi siqhubeke siye phambili sikhulu kudlula lokho esiyikho khona siyacela kakhulu ukuthi uZulu afondele kithi sibambisane ngoba nathi masicula sisuka siculela isizwe sethu ukuthi nakusasa imvelaphi yethu ilondolozwe ngumculo wethu ingalahleki
yaba kakhulu ungathini nakusasa baba
Siyabonga Dube, siyabonga kakhulu msakazi omuhle.
Siyabonga kakhulu ke uDibi odabuka kogodlwayo khona ngale komahlaba ithwale. Singakehlukani ngothi sikhangele indaba ebesigokela lamhlanje. Kuthunjwa isoja ebelikhangelelwe ukuthi lizanika ubufakazi kukomishini ecwayisisa ukubulawa kwabantu ngoNcwabakazi lonyaka eHarare. Inyanga lodumo ithi akusilo siko lamaNdebele ukuthi kutshiswe abantu abafileyo njengalokho kukhulunywa ngamanye amakansila kobulawayo. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu okwamanje ngasidibaneni ntambama ngo-7:30 p.m. Wolivalelisayo uKip Stube.